Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane, ama small to medium enterprises, la abantu abaphila ko abanengi, ngokuba siyazi ukuthi lizwe leli kalilayo imisebenzi, ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni, ngokususa impahla kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha. Ngakho ke ilockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza. I-lockdown ke kuyadingeka ukuthi ingaziyandiswa kakhulu, kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke, lokunye njalo okungasiza. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama-lockdown kuphela, kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe-lockdown ezadilizi economy didize impilo zabantu zibe nzima kakhulu.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo, ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu, kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane?
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa, ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa. Uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa. Uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala, wonke ama-vaccine akhona eduzane labantu, njalo ukuthi kakubi lama-line la esiwabona inkalakatha zama-line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga. Ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi, sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo yokuhlaba ikhona, abantu abalayini bazibadinwe bazibaphenduke bengahlatshwanga, ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika athole ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama-vaccine abe khona, abantu bayehlatshwa ngobunengi, ngokuba kayikho enye indlela esingavikeleka ngayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa.